Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo ethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eWorld Health Organization yokumelana leCOVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebanengi. Umfundisi uSaint Sibanda uthi iEaster likhefu eliyinsika yamakholwa amanengi.
Isikhathi seEaster siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ikanti ngathi vele ivangeli lethu lonke lime ngasonesi sikhathi. Yiyo umgogodla owevangeli wesiKristu. Ukuthi uJesu wafa wavuka kwabafileyo wathatha izono zethu njalo ke wafika esigabeni sokuthi athole ukuxolelwa kwabantu uNkulunkulu ngoba yena esiba umhlatshelo okaNkulunkulu. Ngakho ke ngalesi sikhathi seCovid kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, amabandla amaningi abelungisela ama-conference khona phedrobheni lakoBulawayo kumbe emakhaya. Kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebebalutshwana njalo lokuvikela ukuthi lomkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka ngenxa yokuthi abantu bahlangene. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
Unkosikazi Linet Dube olikholwa lesiKristu uthi ziningi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services abo bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abeyidlulisi inani labantu abangu-50 ngenxa yokuthi singaba-complacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19 ungasabalala. Ngakho-ke siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende, njalo-ke bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live, anjengama-Zoom. Abanye abantu bayakhona ukuba yingxenye yalawa ma-service.
Umnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane lonkosikazi Dube.
Esingakutsho njengamakholwa ukuthi sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izenqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka ama-maski, lokusanitizer indawo zonke abangenela kizo. Esingakutsho ukuthi abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ngalesi sikhathi sithakazelela usuku lweNkosi yethu uJesu Kristu. Siyathandaza futhi ukuthi singangeni ku-third wave okuyiyo engasilisela back to ama-lockdown.
UDonga uthi amabandla okholo lwesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Esingakutsho mayelana ngenani le-50 ukuthi amabandla nxa efuna ukuthola kumbe ukufinyelela abantu babo endaweni ezitshiyeneyo abangakwenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services. Kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bebiza abanye abantu, ntambama bebiza abanye abantu. Nxa kuyikuthi ama-resources abo avuma bengayenza okuthiwa yi-online services kwenzela ukuthi befinyelele abantu abaningi. Lokhu kuzayenza ukuthi umkhuhlane lowu ungamemetheki ngalesi sikhathi.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube lemigoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebanengi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiPhasika yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19, kodwa lonyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangama-50 sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.